Tenzi ndivimbise kuti mucharinga vana. Tenzi ndivimbise ishe ndivimbise panoda rudo nokoshwa vaiwana paya.
Linkuthazo ivele emkhosini okwethulwa kohlelo lokuphawulwa kwalezi ziphala oqoqwe ngabebulawayo public libraries ababanga bakuqala ukuba lalesi siphala esiqondana labangaboniyo ngomnyaka 1995. Emazwini akhe emkhosini wokuphawula lolu hlelo owenzelwe emahofisini omphathintambo womela isigaba seHarare uNkosikazi Miriam Chikukwa uthi kumqoka ukuthi bangachiywa phandle kwezokutholiswa ulwazi abangaboniyo ngoba beleziphiwo ezehlukeneyo. Wengeza ethi kungalesi sizathu bekubone kufanele basebenzisane labaculi ababalisa uSulumani Jimbethu lo Clarence Garura emkhankasweni lo wokusabalaliswa kweziphala zolwazi elizweni. Ophatheke kwezokukhankasela amalungelo abaphila lobugoga ongaboniyo njalo eligqwetha uMnumzana Abraham Mateta uthi balamukela ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabebulawayo libraries.
Mina ngibona ngani le yinto ebukekayo singathi ngesingisi usulu lo Clarence bayenze esingakuthi breaking new ground ngoba uzathola ukuthi abantu abaningi aba-associate abazinika isikhathi sokuzwisisa indaba zabantu abangaboniyo kodwa nxa sesilama-artists abathanda ukuthi bathathe indaba zabantu abangaboniyo bazifake emphakathini laba bantu balawo amazwi abangawasebenzisa ukuthi abantu bazwisise indaba zabantu abangaboniyo njalo ngibona ngani abantu laba ngabantu esingathi bale influence okuthi ukuthi abantu abanengi bazalandela into leyi abayenzayo labo bathanda ukuphatheka kundaba zokuthi abantu abangaboniyo bathole imbiko bayenelise ukubala amabhuku.
Ethi ukusebenzelana labaculi kuzophathisa ekufinyeleliseni imibiko ephezulu kokubaqakathekisa kuzwisiseke ngcono inkokheli kunhlangothi zonke zempilo ivuleka amehlo.
Mina ngibona ngani kuliqiniso ukuthi kuyadingakala ukuthi imithetho inqume ngendlela ezwakalayo kodwa nxa sikhuluma ngendaba yama-artists ama-artists ayancedisa ukuthi umuntu wonke esingathi every ordinary person azwisisa indaba leyi nxa abantu bangazwisisa balakho ukuthi bafuqe ama-policy makers ukuthi afake izinqumo lemithetho encedisayo singakwanisa ukuthi sifake umthetho sibe lobhalwe kuhle kodwa nxa abantu bengazwisisi umthetho lo uyabe ulokhe ubhalwe kuhle ephepheni kodwa ungalandelwa.
Upatron walolu hlelo esiphaleni sengwalo esebulawayo library uMnumzana Gilbert Mabasa owekolitshini lebulawayo Polytechnical College uchasisa ngokuqakatheka kwalolu hlelo.
Kuqakathekile sibili ukuthi iziphala zolwazi ezikhona ezweni lonke kube lengxenye yazo evumela isekele ukuthi abangaboniyo kumbe abayiziphofu labo baphathiseke ukuze bathole ulwazi ngezinto ezenzakalayo ngoba bathi ukungazi kufana nokufa kanti ulwazi luguqula umuzwa luguqule lengqondo luguqule lombono ngoba yena lo Jesu wathi lingathola ulwazi oluliqiniso ulwazi
ethi ulwazi ligugu okumele litholiswe umuntu wonke kungakhathalekile ukuba uyisima kanjani.
Asithi mhlawumbe umuntu oyisiphofu ngakwazi ukuthi kulezinto ezenzakala kwezinye izizwe ngoba ngakwazi ukubala amaphephandaba abhalwe ebhalelwa abantu ababona ngamehlo ekhaya kodwa angaguqulwa amaphephandaba lawo abhalwe ngendlela yohlozi oluthwa yi-brain kumbe kungaba zinganekwane ingxoxo ezenziwayo ngakuku-brain kumbe laye angaba lemicabango alayo ukuthi afuna ukuthi ayibhale ngamakhompyutha kumbe imitshina esebenzisa ukuthi lokho akucabangayo ekubhala kuba lokuthi kube lokudlelana nabantu.
Abangaboniyo bathi kungalesi sizathu bezafuna sisungulwe eHarare isiphala solwazi salolu hlobo kulandelwa isibonelo sakobulawayo anduba lusabalale ilizwe lonke lolu hlelo. Bathi isikhathi esiningi uZulu lohulumende besabela khatshana lapho kukhulunywa ngezokuphathisa abaphila lobugoga okubalisa abangaboniyo ngoba kuthiwa impahla abayisebenzisayo ingebiza intengo ephezulu. Kukanti akunjalo, khonokho okulula okufana lamakhompyutha asetshenziswa ngumuntu wonke afakwe nje okunye okungabaphathisa abaphila lobugoga ukuze benelise ukuwasebenzisa njengabanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.